Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 4 kumpalakazi 2017 ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amalunga edalela cabinet asegcotshiwe kodwa uZulu lokhe thandabuza ukukhalipha kwabakhethiweyo.
Vele u-Foreign Affairs Minister odingakalayo khathesi ngumuntu ongelazono ngaphandle, ongelazikhwili ngaphandle, ongelazitha ngaphandle, umuntu ozakhuluma laye wonke umuntu.
Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo solufika emaphethelweni abantu bebalutshwana ababhalisayo.
Abantu bajwasilesitephi kona futhi zili. Kodwa bekhizili zonezo beyibo futhi akuluyiwa kuthiwani fuze umuntu akho ukusifisa. Yebo siyazifisa thina njengenkantini ukuthi khona abantu bayaziveka imisebenzi kayikho sayazama ukuthi baziphilise, kodwa singeke saziphilisa ngokubulalilize lezi.
Amasotsha lamapholisa xotshanisa abathengisa izitaladini zeHarare.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukukhethwa kwamalunga edale labaphathintambo okwenziwe ngomongameli Emmerson Mnangagwa kuchiye abanye besola uluhlu lwakhe ngoba kungelakho abesifazana abaningi labasakhulayo. Ukuthi abanye ngabathi amalunga la ngabevele ekhona kuhulumende oyedluleyo ngalokho awasoze alethe inguquko empilweni yabantu. Intathe izindaba e-Studio 7 uMavis Gama ubhotabhote ngedolobho leHarare ekhuluma lezakhamizi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weHarare uthi bekunzima kumongameli Mnangagwa ukukhetha amalunga edale labaphathintambo njengoba bekumele ajabulise labo abamphathise ukuba esikhundleni asekiso. Abakhulumisane lalo msakazo bathi bamangaliswa ngamanye amagama abantu abafungiswe lamhla kusobala ukuba engabulalelanga umongameli Mnangagwa obekuchiwo nguZulu ukuba makube labantu abalolwazi olujulileyo njalo abasesengabatsha. Omunye walaba bantu abakhulumisane lalo msakazo ngumqondisi wenhlanganiso esebenzisana loZulu emaphandleni kundaba zentuthuko ye Growth Edge Development Program GDP Zimbabwe uMnumzana Zisunko Ndlovu.
Siyakhangela uBritain engakasunguli icabinet yakhe bafikile bathi bazimisele ukusebenzelana ndawonye leZimbabwe njalo lamazwe amaningi kulama investors amaningi akade sebesithi bayabuya beqube inhlelo zentuthuko zokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Singazi ukuthi ngemva kokufaka kwakhe icabinet entsha bayabe besafuna yini ukubuya.
UNdlovu lokuthikaza kwezokungeniswa kwababubuthwe kuleli qula ababalisa uMajor General Sibusiso Moyo athi engaziwa imbali yakhe ukuba ulolwazi olujule kanganani kwezobudlelwane labamanye amazwe.
Mina ngibona angathi lapho angabe ephambanise khona ikuthatha iministry ye international relations and trade enike umuntu ongela lwazi olujulileyo ngokuqhuba inhlelo zona lezo.
UZulu uthi ulethemba lokuba abagcotshiwe laba bazenelisa ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe kanye lokuthuthukisa umnotho walo. Sikhuluma kanje iningi labantu selingelisola indlela laba bantu abakhethwe ngayo bebalutshwana kakhulu asesebatsha njalo lenani labesifazane abakulezi zikhundla selehle kakhulu. Leli dale ligcotshwe sekusele inyanga ezisukela kweziyisithupha kusiya kweziyisikhombisa kukhanyelelwe ukuba kuqhushwe ukhetho lomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
ukuhlaziya abaphathintambo bakahulumende laba kanye lokuthi bazawenelisa na umsebenzi. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Siqale ngokubuza uNcube ukuthi ubona umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa esenelisa na ukuqhuba kuhle umsebenzi ngendlela ezavuselela umnotho.
Yena yedwa kulanto angayenza, yena yedwa akulalizwa ngalivusa ngokuba kalibulalanga eyedwa libulewe yizano yona ngokwayo. I-37 years leyedlulileyo ibe ngama-policies indlela zokubusa ezingafanelanga. Kodwa nxa ngabe engaphiwa indlela yokusebenzisana namazwe omhlaba okuyabe kwenziwe ngupresident, aqalisa ukusebenza le-IMF, le-World Bank, aqalisa ukusebenza lamazwe omhlaba esithi i-Paris Club, abhadale izikwelede, kwenziwe konke lokuyana, kungabuyela umkhonomi. Kodwa nxa evinjelwe ukusebenza lalabo bantu abangasenza ukuthi siphume ebunzimeni, kuzabhodwa kwandawo. Yena yedwa nje kalakhono elingenza lutho.
Kodwa ubuchopho singathi ulabo yini obuphathelane lamanani imali obuphathelane logatsha alukhokhelayo lolo lwezemali?
EZimbabwe ngaphandle kwaminister of health lejustice kakho ngena ngequalification emsebenzini wakhe, yiyo inkinga esilayo enkulu ukuthi silalokho okuthiwa phecelezi i-skills misalignment. Othola ukuthi igqwetha likwezemfundo wezemfundo usemalini, into yona liyana yiyo efanele ukuthi ilungiswe ukuze umbuso ungabi ngumbuso we-public service, ungabi ngumbuso we-almasivu service. Kwenza ukuthi i-government ibe i-government yama-permanent secretaries, ngoba yiwa suke eqhatshwe ngolwazi. Laba abanye bayangena bahlale kuthiwa ngabe policy guidance, ugayida policy banengalalwazi kuleyo ndawo. So yena ubuchopho bakhe ngobemthethweni, ngalabo buchopho bemalini. Ngokunjalo uzamele alandele lokho ama-permanent secretaries lalaba abanye abasebenzayo abakutshoyo ukuthi kuyikho okufanele, yikho okungasebenzi.
Umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe, uMajor General Sibusiso Moyo, yena okhitshwe kubutho esezokuba ngumphathintambo walolugatsha, yena ubona esebenza kanjani?
Sikube beceleni ukuthi ulibutho, sike simthathe njengomuntu nje. Angithi isikhalazo sabantu beZimbabwe vele yikuthi akungaphindwaphindwa abantu asebehlulekayo. Ngakho-ke nxa kunjalo kutho ukuthi kufuneka abantu abanjengaye abaqalisayo, abalobuchopho ukuthi zabangakaxabani labantu ngaphandle. Vele u-Foreign Affairs Minister odingakalayo khathesi ngumuntu ongelazono ngaphandle, ongelazikhwili ngaphandle, ongelazitha ngaphandle, umuntu ozakhuluma laye wonke umuntu, ozahlala phansi laye wonke umuntu, ongathika ngiyilaphana kangiyilaphana ngoba eminyakeni engu-37 leyo bexabana labantu. Kuyinto enhle ukuthi kube ngumuntu omutsha. Ngithesi kubeke eceleni ukuthi ulibutho ngokuba vele yikho esibhekene lakho. Sesikhangele yena uSibusiso Moyo ngokwakhe. Ngicabanga ukuthi ungumuntu olekhono futhi lizakhumbula ukuthi wazuza isicoco esiphezulu emfundweni ephathelene lezokudlelana kwamazwe okuthiwa yi-international relations, ule degree okuthiwa yi-PhD. So uyakwazi nje ukuthi umhlaba usebenza njani. Nxa engasebenzisa ubuchopho bakhe ngendlela efaneleyo, asekelwe nguhulumende, asekelwe ngupresident yena lokhona, angiboni ukuthi kukhona okungamehlula. Anti kagebhi lutho, yikukhulumisana labantu kwakho ubudlelwane.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Abathengisa impahla etshiyeneyo ezitaladini zeHarare bathi lamhla baxotshiwe njalo bavinjelwa ukuqhuba umsebenzi wabo ngamasotsha lamapolisa esizwe emanyeni lawe kansili. Wona athi asebenza phansi kohlelo lokuqeda ingcekeza kuleli dolobho. Abanye abaxotshiweyo ngabatshayeli bemichova abalayitsha abantu ingqengaphi kwedolobho kanye labathengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladini khona okungekho emthethweni. Amapolisa lamasotsha abebhotabhota eHarare izolo ememezela ukuthi abantu bayithengisela endaweni abazabelwa ikhansili ezisemthethweni, hatshi ukuthengisela enzikini yedolobho. Kodwa abathengisayo bathi akuqale kulungiswe umnotho welizwe kube lemisebenzi ngoba bazama ukuziphilisa lemuli zabo. Sixoxe lo khansila kuleli dolobho umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Into eyenzakalayo lapha yikuthi abantu sokukhitshwe umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzilazanthando kanti ke hatshi akukhambi njengakhonoko futhi abantu silalele sizimisa umthetho i-city council ibe inendawo enikezona abantu ukuthi khona basengizele khona so abanye sebebuya nje bethiya indawo lesiyana sebuya etown akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga utshelana ukuthi hhayi hambani lapho elisalinika khona abanye bakhona etown abanye baphandle kwetown so akula muntu othiwa khona uyaphambanisa kumbe kunjani hhayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etown kukhanya ngathi umbe akusela mthetho abantu sebehle ukuhamba nezimoto abantu bayathaya izimoto ngoba abantu bazoziphophezela ndawo zonke yikho kukhona la
ababekutsho ukuthi indawo abaziphiwayo azilabantu abaningi abangathenga impahla zabo yikho befuna ukuthi baye lapho kuzathenga khona abantu
singayekela ukwenza ukuthi silandele umthetho umuntu wonke alandele umthetho omunye uzagcina sebuya endlini yami esidike kulabantu khona kunone ngeke ngitele endlini yakho so umuntu wonke kufuze alalele la ubona ukuthi khona njengoba wena ufuna imali khathi awuphambanisa abanye abafuna imali njalo na ngoba lapha amabhizinisi abakhona etown bangabantu ababhadala amaresi abo kucouncil so nxa bebhadala amaresi abo lo omunye uyaye esitolo yena sithi u-edgars uyathengisa impahla wena kuthi uhambe nezakho khona phayana emnyango kwe-edgars kuyothengisela khona phayana asingeke sayenza ukuthi khona ibe nelizwe elihle nxa sesiyenza njengakhonoko so siyanika abantu lapho esithi khona hhayi lapha ku-obsesego la abantu befuna ukuthenga bayabuya bezothenga khona ngayo ukuthi yikho lapho kubuthana abantu hhayi ayiseo-argument eqodileyo ngoba kulabantu abavele bekhona bedisela khonapho abanye sibanikile etown yebo kodwa-ke i-council nayo ile mithetho ama-bylaws okufuze alandelwe abantu bathi basebesitetisa ukuthi khona asifuthi izibi kodwa bethiya izibi zonezo beyibo futhi akulwiwa kuthiwani kufuze umuntu apho ukuzifisa yebo siyazifisa thina njengekhansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise kodwa singeke saziphilisa ngokubulala ilizwe leli akufuzanga sibe nje sezinjengakhona
labo-ke abathengisa ngokungekho emthethweni abangakabhalisi ekhansili ukuthi bethole imvumo bona lithini kibo
kabahambe kukhansili bayophiwa umgceke baphiwe okusemthethweni ukuthi wena nanti icenge lakho uhambe uyodingisela endaweni enje siyanika abantu ngasini njalo imali yesiyabe sizibhadalisa zibayezithwani ezophunga ezithi nasithengamaredithi siyayenzela into ezinhle abahambe abahambe kukhansili bayobhalisa babengakwazi ukuthi ubhalisa ngabe yahambe etownhouse bayabona u-p r manager wethu uyabatshengisa ukuthi khona hhayi lapha kubhaliswa endaweni enje akubula umuntu i-council ngeyabantu
lo Councillor Peter Moyo wedolobho leHarare sixoxelaye ekhona le esigodlweni.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. nango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Needham Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Ihlandla lokugcina lokubhalisela ukuvota liqale endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla ezigoqela eGwanda lapho obekulabantu abalutshwana ekade bebhalisa. Isabelo sezansi yamaNdebeleni kanye lakobulawayo yizo ezihambela muva kunani labantu ababhalisayo. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Ihlandla lesine lokubhalisela ukuvota lizagxila kakhulu emadolobheni njalo ezansi emaNdebeleni lolu hlelo luzaqhutshwa eGwanda kanye le-Bade Bridge. Lapho sibhoda edolobheni leGwanda endaweni okubhaliswa khona ukuvota sithole ukutshaya umoya njalo izisebenzi zekomishini ebona ngokhetho i-ZAC bezizihlalele kungela ozobhalisa. Umnumzana Tyrone Spanda ngosakhulayo edolobheni leGwanda njalo uthi yena ngomunye walabo abangasoze bazihlupha ukubhalisa ukuvota ngoba engabona uncedo lokuvota.
Thina njengabasakhulayo hayi ukuvota sibili hayi angiboni ngisiyakhona sibilalo kuregister sibila ngikaregister. Ngoba into ekhona ukuthi asibone ukuthi kungaba lo tshintsho olukhona. Nanku amabutho asiseceleni kwamnangakho akwaziyo ukuzayenzakala ngesikhathi sama-elections. Sisikwazi vele ukuthi hayi sesilaye for the next 10 years esibusa.
Umbiko yethu leyizeku veza ukuthi sekubhalisa abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million elizweni lonke jikelele. Kude esabelweni sezansi emandebeleni sekubhalisa abantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu lamathumi amahlanu 146,000. Abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi ayisithupha 62,000 kubikwa bebiselwe emva elizweni lonke jikelele ngezizathu ezithiyeneyo ezibalisa izithupha ezingasakhani kakuhle kumbe ezidabukileyo. Kusenjalo ezinye zezisebenzi zekomishini ebona ngezokhetho ezek kubikwa zithwele nzima ukuyafika ezansi eGwanda ngenxa yezulu eline kakhulu ngesonto ntambama eligcwalise izifula okudala ukuthi imota zimi ukuhamba. Umnumzana Newton Maphoso wentalale uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende omutsha alungisise imigwaqo ukuze uzulu angathwali nzima ngesikhathi sezulu. Izakhamizi ezisemhlubulweni osuka kovela usiya egungwe kanye lezeWilong zikhangelele ukuthi zibhalise kuleli hlandla lokubhalisela ukuvota. Ihlandla lesine lokubhalisa ukuvota likhangelele ukugqitshwa ngemva kwamaviki amabili alandelayo kodwa uzulu lakho ukubhalisa emahhofisini awezek asemadolobheni lapho lolu hlelo lokubhotabhota ngezindawo luthe lwavalwa. Izek ikhuthaza uzulu ukuyabhalisa ngobunengi. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Ku-Live Talk namuhla sixoxa ngokugcotshwa kwamalunga edale labaphathintambo iCabinet.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngominyaka emibili engumongameli weTanzania, umnumzana John Magufuli uselethe inguquko eningi kumpilo yezizalwane zalelo lizwe, kodwa ayisiyo yonke ethakazelelwa ngumuntu wonke.
Umongameli wakweleVenezuela uthi usezasungula imali yohlobo lwebulembo, i-cryptocurrency, njengendlela yokwenqabela izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe lakhe ilizwe leMelika.
Izizalwane zemhlubulweni weMatabeleland sezivumelane imbono ezifisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ayiqondise ephathelane lalesi sigaba. Lokho kuvezwe emhlanganweni owePeople's Convention obukade okobulawayo eSithole ngomgqibelo obuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amathathu lanhlanu zisebenza eMatabeleland. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Exoxa le Studio 7, umnumzana Qobo Mayisa, omunye wabaqoqela umhlangano, uthe impumela yomhlangano lo yikuthi abantu beMatabeleland bafuna kube lombuso wezabelo i-devolution okungabangela ukuthi ubandlululo lwabantu beMatabeleland luphele.
Kufanele kube lalokhu ngesithi yi-social inclusion and equalization. Abantu beMatabeleland siyazi ukuthi basisikele eceleni, bahlala besichema ezintweni zezwe. Bathi kufanele silingane sonke mini, ilizwe lonke sifanane, siphiwe imfanelo, isupport yonke evela kuhulumende ngendlela efaneleyo.
Uma Mayisa ugcizelele wathi kumele udaba lokuxolelana lokukhumisana umlotha lukhangelwe ukuze udaba lwegugrawundi luphele emlonyeni wabantu njalo kulungiswe ezomnotho amakampani avalwayo avulwe.
Indaba esegudini lapho lathelela msayazi sonke yindaba ye-national healing and reconciliation. Kufanele kube le-program ezavumela ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo. Umsebenzi wayo ngokupholisa izilonda zonezi zabantu abalimazwa yinto zombangazo.
Umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu engowegwanda uthi umhlangano lo wawuhlanganise amabandla lenhlanganiso ezizimeleyo njalo sokuzabhalwa iphepha elilembono yabantu bonke elizahanjiswa kuhulumende lenhlanganiso ezifana le-SADC le-AU.
Sihlangene siyimathebeleyo nje zama-organizations lamaningi kwahamba kuhle sibimede ama-resolutions okuthi yonke imboni yafakwa ngabantu emhlanganweni lapha yasayithatha sayibhala phansi njengoba injalo sesizabhala-ke iphepha elimele imbono yabantu emathebeleni jikelele sesizayidlulisela phambili iyofika kumongameli welizwe lawomanye ama-organizations.
Omunye wabantu abakade besemhlanganweni unkosikazi Thobekile Moyo owemaTopo uthi ukhangele ukuthi uhulumende omusha alungisise kakhulu ezomnotho ukuze uZulu weMathebeleland athole imsebenzi.
Mina ebengukhangelele ukuthi uhulumende asivulele amakampani lathi sikwanise ukusebenza ngoba bengikhangela ukuthi ngesikhathi segugurawundi sasuka sayahlala emakhaya ngakho emakhaya kwangikhona kuhlaleki. Akula msebenzi abantwana baya befuna ukuthi baye esikolo kodwa sifisa sibe ukuthi njengomna ngagweqala so aqalise kuhle lathi asikhangelele eMathebeleland asivulele ama-industry.
Kumaviki amabili adluleyo kube lomunye umhlangano kaZulu eHarare ofana lalo kodwa uhlaziye izifiso zikaZulu welizwe jikelele afisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa azikhangele. Izifiso lezi zihanjiswe ofisini kaMongameli Mnangagwa kuviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isigaba sakobulawayo yiso esibe lenani eliphansi elabantu abathelelwe igciwane le-HIV kuzo zonke isigaba zelizwe lonyaka. Imbiko le iphuma ngesikhathi eZimbabwe liqeda amanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokwehlisa ukumemetheka kwegciwane le-HIV ele World AIDS Day. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Isigaba lesi sibe lenani labathelelwa igcikwane ngabantu abayisilinganiso sokulichumi lasitshiya ngalombili ekhulwini i-18%. Phansi kocwaningo lweZimbabwe Population Based HIV Impact Assessment iZimfia, isigaba seMashingo yiso esilenani labantu abathelelwa igcikwane le-HIV kulandela iHarare. Kunjalo nje inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili zisebenzela ukuvala amaxesha angathelelwana igciwane le-HIV ngemizamo yokuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe khona okuyindikimba yokukhankasela ukuqeda umkhuhlane wengculaza kusiyafika umnyaka ka-2030. Indikimba yalonyaka eyokunanza ilanga le-World AIDS Day ithi Closing the Tape of New HIV Infections. Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center lesiqinti sebubi labo baphathekile behalela ukuba lomphakathi ongala gciwane lengculaza. Ngomnyaka ka-2030 iZimbabwe lamanye amazwe bakhangelele ukuba sebevale wonke amathuba abangela ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Uhlelo lwe-2030 lukhangelele ukuba labantu abangamachumi ayisificamunwemunye ekhulwini babesebesazi isimo sabo kuthi labo abasebesazi isimo sabo bele gciwane batholiswe amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni. Isikhulumeli se-SRC umnumzana Mojalifa Mukwele uthe bakhuthaza ukuba wonke umuntu kaphatheke ekuvaleni impompi njalo labo abathengisa ucansi bengachiwa phandle kuleli hlelo ezweni.
Engakutsho ukuthi khona zihlobo abusela muntu namhlanje kumele simngcwabe kuthiwe ubulewe yi-AIDS. I-HIV kayibulali muntu so abantu kabaphume bayethestwa. Ukuthestwa sokwenze kwabalula nxa usesaba ukuyahlatshwa udonsa igazi. Sukwanisa lokuzithesta wena wedwa usendaweni yakho eyisitha ube kwazi ukuthi ume ngapha. Ungaze uzitheste ubusuhamba kuyeqalisa uhlelo lwamaphilisi.
Ukhuthaze abantu ukuba bazi ukuba balomlando wokuvala impompi yengculaza ethontayo ezweni.
So asiyihlanganiso sisebenza kakhulu labo mama abathengisa ucansi. Lililanga esiphumela khona phandle sitshengisa abantu ukuthi omama abathengisa ucansi ngabasebenze ebusuku kuphela besesaba kodwa bakhona emini bayaphuma njalo bayathi ukuthi ucansi abaluthengisayo lucansi oluvikelekileyo. Lilanga lokuthi futhi sikhuthazane ukuthi ukuze i-AIDS iphele eZimbabwe kuzamele kungabi lo muntu osale emuva. Uhulumende kumele ukuthi enhlelweni zakhe zokuvikela i-AIDS zokuqeda i-AIDS njengoba uhulumende esitsho angathiyi muntu ngemuva omama abathengisa ucansi bangasali.
Umongikazi Nompilo Mlotshwa ukhuthaze abantu ukuba kuqakathekile ukukhuthaza abantu ukuba kungabi lokuthelelana igcikwane khona sekulendlela zokuvikela ekhuthaza abantu ukuba bazigcine.
Njengomama ilanga leli ndibone liqhakathekile ekukhuthazeni ukuvala ukuthi kungabi lama new infections. Lokuthi liqhakathekile ngoba ngikhangela ukuthi abaningi abatsha bakhona mhlawumbe iningi labo lokuya emacansini abangakayi ukukhangelela ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane lo ungaqhubeki kumemetheka usiya phambili lo vele selawo uhlala khona lapho.
Unkosikazi Carol Phiri obona abagulayo emakhaya uthe impilo isikhona ukuvikela igcikwane ethi ngo-2030 liyabe lingasekho ekhuthaza abantu ukuba bazi izimo zabo.
Sikukhangelele sithi by 2030 ngokuthiwa kwakhona hayi liyabe lingasekho. Abantu sesibakhuthaza bakithi bonke ukuthi kabahambe bayethesta umuntu azazi ukuthi ume ngaphi.
Umnumzana Khumbirayi Dube ukhuthaze abantu ukuba basebenzise amajazi abakhwenyana labomamazala ekhala ngokuthi abantu abakatholi kahle imilayezo yomkhuhlane wengculaza.
Kureka kakhulu because sesincourage ukuthi abantu have to stop besebenzisa amakhondom to stop i-AIDS.
Ucwaningo olwenziweyo luveze ukuba isigaba se-medians labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5389 abathelelwe i-HIV ngomnyaka odluleyo kuthi ibulawa yaba le nkulungwane eyodwa lengxenye i-1558. Kuthi abantwana abancane abathelelwe igciwane leli ngabesigaba se-medians ulandela i-Matabeleland North kodwa ibulawa yiyo njalo ebe labantwana abalutshwana abathelelwe igcikwane leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Wesizwe simnyama, wesizwe simnyama, wesizwe simnyama, wesizwe lakithi laseZimbabwe.
Bahlabela ke kamnandi amajaha lapho egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili.
Amalunga edale lekhabhinethi asegcotshiwe kodwa iningi lilokhu lithandabuza ukukhalipha kwabo.
Amasotsha lamapolisa axotshanisa abathengisa ezitaladeni zeHarare.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungamile Nkomo. Salani kuhlelo Live Talk usiza dibana njalo ngo-6 o'clock ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.